sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 25 Mpalakazi 2018. Uyikhisimusi kunje ngilifisela ikhisimusi enhle ngupractice Jerry Bemaya. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe laloba ijabulela leli langa lekhisimusi lonyaka lize esindwa yikusilela kwemali lokudula kwempahla yezitolo kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni. Ikhisimusi isikhathi semuli lokwabelana ndawonye. Lo ngumbono wakwantanga ezitaladeni ababona isikhathi lesi singasisokuphela esekhefu nje. Umphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Jorah Mkhumbo uthi abantu abafuna ukuzinothisa yesiphangiphangi yibo ababangela ukuthi kube lokusilela kwamafutha ezimota elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Uzulu weZimbabwe laloba ijabulela leli langa lekhisimusi lonyaka lize esindwa yikusilela kwemali lokuqonga kwentengo yempahla lokudla ezitolo kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni. Intatheli zendaba yeStudio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngesikhathi sekhisimusi kuvame ukuthi abantu bethenge izibiliboco lezifela emlonyeni beqonda emakhaya sebaphandleni ukuyajabula lezihlobo labangane. Abathengisele emkambi weGulf eHarare bavame ukuyibutha ngengowani ngesikhathi ezinje. Nyaga abathengisayo kulinda ubathi liphansi kakhulu ibhizimusi kanye lesilinganiso sempahla ethengwayo. Unkosazana Thendai othengisela kulinda uthi abantu bakhetha ukuthenga impahla elentengo yaphansi nje kuphela.
Nothi kakhulu ama accessories angcono kunamafoni ngoba into ezichiphileyo leyo wonke amatype ayathengwa, but ikuthi kulo these days indaba yokuthi akula mali kuphela.
Umqondisi wenhlanganiso yeCenter for Disability and Development umnumzana Masimba kuchera uthi abakhubazekileyo baphazamiseke kakhulu ngesikhathi kususwa abathengisayo emigwaqweni.
Abantu abaningi badanile abakhubazekileyo njengoku into ekhona yokuthi akula mali, akula mathuba ukuthi abantu babe le mali. So abantu abaningi badanile bazaba bekhona endlini, kodwa ikhisimusi bona njengani izabehlula ngoba baya bengela mali.
Okususwa ezitaladeni kuphazamise abantu abanje labaphila ngokuthengisa kwachiya bengeselayo indlela ezwayo eyokuziphilisa ngayo. Umfundisi uRonald Rudorwashe Shumba kwesonto yeLutheran uthi abantu kabathathe leli langa libe lithuba lokuthandaza belikhwabithe kungenani lemali abalayo, ethi into edanisa abanengi yikukhangelela ukudla okunenginengi lokukholisa ke bebuthana labangani kulokukhonza uNkulunkulu. Umabhalani wenhlanganiso National Mine Workers Union umnumzana Sylvester Mshayike uthi lonyaka ilanga lekhisimusi lilanga nje elikuma kalenda kuphela kulezi zisebenzi.
Isebenzi siyahlupheka. Into ebahluphayo ukuthi ama salaries aloko ayi flat kodwa izinto ziyakhwila, ziyakhwila. Kusho ukuthi there is no balance. Now bahlupheka ukuthi what are the bayathengani eChristmas. Sikhangela ngeposition yabasebenzi, isisebenzi sisona akhula Christmas.
Abe Bible Society of Zimbabwe batshelela umsakazo ukuthi ukungamanga kuhle kwezomnotho elizweni kuphazamise lakho ukuthengwa kwamabhayibhili okuvame ukwanda ngalesi sikhathi, ngaphandle kwebhayibhili le-Revised Standard Version eliyilona elithengwa kakuhle ngoba lidingakala ukuba izifundi zilithenge esikolo, njalo lithengwa ngabezinkonzo eziningi. UZulu ukhala ngokuthi abamabhizimusi sebamhlukuluza ngokwengezelela intengo yempahla lokudla mahlayana, lokwengezelela imbadalo kwezokuhambisa lona iholo lingakhuphulwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
nasi isikhathi semuli lokwabelana ndawonye. Lo ngumbono wabontanga ezidaladeni ababona isikhathi lesi singayisizwa kuphela esekhefu nje. Abanye ngabahambe ezinkonzweni zebuseni ukuqala usuku lwabo njalo bathembisa ukuqeda umnyaka kuhle kungakhathalekile isimo esikhona. Ubathabile Masuku ukhulume labontanga ezidaladeni zakoBulawayo.
Ikhisimusi lusuku lapho amakholwa athakazelela khona ukuzalwa kwenkosi uJesu, kodwa njalo lusuku lapho izimuli ezihlangana khona ndawonye kwesinye isikhathi, lusuku olulodwa emnyakeni la okwenzakala khona lokhu. Ontanga labo bayaqakathekisa lesi sikhathi lanxa ukuthakazelela leli langa kungafani. Unkosazana Tumelo Mkandla uthi yena lolu suku lusuku lokuhlangana lezihlobo ezinye, ezinye ziyabe zivela endaweni ezikhatshana.
Mina for Christmas kaleza church, ngela church sesahlangana emini njengemuli sishare ama challenges esasehle during the year, sishare konke okuhle uNkulunkulu asenzele khona, and then siyakhala nje njengefamily futhi ukuthi get together ngoba abanye baye bagcina nakudala yikho lapho kuyakhona izinjimba bonke bonke, so yeah, inkona siyaku get together emini.
Umnumzana Nkosi Yalinda Chili uthi bona bazahlangana labanye ngokuziphatha njengabontanga belungiselela ukuba ngabadala bakusasa.
Thina njengamajida sesidecide ukuthi nje sizishayela ibrai. Yes, abadala bakhona, but nje siphonga ukuthi mana sike sivakatshela abanye abantu, siphonga ukuthi fahlafahla sizishayela iminyama, sizishayela ama-drinks, you know, have that fun njengama-youth as ama-elders akusasa, and in a very responsible manner njengabantu abakankulunkulu echurchi. So kumele lathi nje we just give that example ebantwini ukuthi no, thina njengama-youth we can be a responsible group, sizenzele nje ama party wethu which is okay.
Umakhosini Ndlovu yena uthi lumnyaka obumnandi loba nje kukhona okunye okungahambanga kuhle, kodwa konke abaza kwenza bakwenza bebambene njengezihlobo. Umnumzana Ndlovu uthi okuqhakathekileyo ukuthi lumnyaka bawuphethe bengabaphilayo.
Well, umnyaka lo 2018 obumnandi mbijana, but of course ukhona okuncane lokukhulu kebe kuyenzakele. Okuqhakathekile ukuthi siwuphuthe siphilile, sesiyawuphusha siphilile, ngakho sesicabanga ukuthi nxa sisayangena u-2019 siyawungena njani. Of course siyungena sikuNkulunkulu, but uqhakathe kakhulu ukuthi siyungena siphila sijabulile. So sesimelele nje ukuthi senze into zonke sikahle labangane lezi hlobo sijabula sibambene sonke kawani.
Umnumzana Somandla Malunga uthi yena kukhona okunye ayekubhale phansi akufezayo loba nje kukhona okunye angakufezanga.
Mina umnyaka lo according to my plans hayi ngizawuqeda mjololo yonke into yabintswembe. Ngazi ukuthi hayi kukhona ke 1 on 2 ebengubhale phansi ngehle ukuachieve, but I know that hayi kuningi kuachievile. So according to my plans umnyaka lo hayi ngizawuqeda kahle, ngingene njalo u-2019 ngigijima ngepesi yami le vela ngislow down ngcono ngiyikrize ngihambe ngitshaye phansi vela.
Intsha eningi itshengisele ukuqakatheka kwemuli ngalesi sikhathi njalo ithakazelela leli thuba lekhisimusi. Izihlobo ezivela endaweni ezehlukeneyo lazo zihlangene njalo zichitha leli thuba ndawonye kusiyafika eminyakeni omutsha. Ukuba lenhlelo zomnyaka ozayo ngenye yezinto intsha ezikhuthazana ngayo kulungiselelwa isikhathi esizayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Zimbabwe laziwa ngokuthi lilelane eliphezulu lamakholwa esiKristu, ngakho ke ngalesi sikhathi sekhisimusi laloba umomo elizweni kwezomnotho ungamanga kakuhle, bayakhuthazana ukuthi bajabulele leli langa lekhisimusi ngazo zonke indlela. Sixoxe lomfundisi Absalom Sibanda webandla leBrethren in Christ ngalolu suku.
Ikhisimusi vele nje ikakhulu kwamaKristu ilanga elisilijabulelayo. Sikujabulela kakhulu, sijabulela kakhulu sikhangele ukuzala ngenkosi uJesu njengamaKristu ukuthi nguye asilethela ukukhululeka kumbe ukusindiswa ezonweni. Batika kuluge ekujabuleleni lizwe linje. Kujabula kwana kusafanani. Umumo wakho nangani ngawumanga kuhle. Izinto zinzima. Ama prize akwelile. Ishiweli indichwani. So kona kodwa kuyathatha mhlawumbe intokozo ebantwini. Kodwa ke lomeshiwele phakathi kwabantu abamaKristu, lwabantu abangamaKristu. Bana abamaKristu bakwazi lenxaye izinto zingabanje. Kodwa injabulo yakhona ingaphakathi ukuthi sathola insindiso ngalo Jesu Kristu. Njalo insindiso yakhona iyedlula okomhlaba.
Ungathi khathesi nxa sikhangele umumo okhona elizweni, abantu bangathi akula nto yokuthi singajabulela ikhisimusi. Wena-ke ubakhuthazani njengomfundisi?
Abantu ikakhulu nxa ngikhangela uhlangothi lwamaKristu, kufanele ukuthi sithakazelele ikhisimusi nxa kunje. Ikakhulu sithakazelela khonokho ukuthi sazuza umsindisi owasikhululayo ezonweni. Kwenoko kodwa nje kukwenza ukuthi sibe le sizathu sokuyijabulela. Kodwa nxa sifika mhlawumbe nomumo welizwe usuhange sukuhamba ijana khonoko ukuthi abantu abaningi abanye badanile kuthatha lamaKristu amaningi.
Ilizwi lethemba ungalipha kubalaleli bethu namhlanje?
Ilizwi lethemba ngelokuthi ikakhulu eZimbabwe nakumaKristu amaningi. Lana izinto zinzima asikhangeleni ukuthi uma ukhangela iBhayibheli ngokwayo akusikho izinto zonke zazilula. Nxa ukhangela abantu njengabo Paul badlule izikhathi nezinzima lanxa babethunywe nguNkulunkulu. So ke thina kufanele sibe lethemba ikakhulu nje amaKristu ukukhuthaza abantu abangaso maKristu ukwenzela ukuthi lanxa kunzima kangakanani kodwa sihambise lokho ukuthi kufanele abantu impilo iqhubekele phambili. Babe lethemba lokuthi uNkulunkulu ukhona lalokho esikhala ngakho ngoba even eBhayibhelini yananze ukuthi even abantwana bakaIsrayeli ngesikhathi esinesithize bathunjwa basukela izweni lakibo baya emazweni okuthunjwa. Kodwa ke bala abantu abanjengaboDaniel abanye bala lokho belethemba lokufisa ukuthi babuyele elizweni lakibo kwaze kwafika isikhathi esinjalo. Kanti amaKristu kumele sikhuthazaneni ukuthi asingaphelanga lithemba. UNkulunkulu wethu ukhona usesihlalweni uyafisa futhi ukuthi abantu bamkhonze amazi ngcono.
Phetheke ngomthandazo.
Sithanda ukubonga uNkulunkulu ubuhle bakho nangalesi sikhathi. Siyalandzela ukuthi elizweni lakithi kukhona ubunzima obukhona. IBhayibheli isitshela ukuthi-ke asibambele lenyama legazi kodwa lababusi abasemkhathini. Sikholeka lokhu ukuthi uNkulunkulu angenele elizweni lakithi. IBhayibheli uba abantu bami ababizwa ngelami igama bengazithoba bakhuleke kimi ngiza kuzwa ezulwini ithethe elizono zabo ngisilise ilizwe labo. Sikhuleka lokho ukuthi ilizwe lakithi lisile kanti labantu bamazi uKristu njengenkosi lomsindisi. Amen.
Umfundisi Absalom Sibanda lapho ngowebandla ke lenkonzo ele Brethren in Christ esixokelayo eseZimbabwe.
Umfundisi uReverend Joseph Mudenda owe Methodist Church in Zimbabwe ngisebhinga lapho ngikhona lapho enzela khona lusuku lwekhisimusi namhla. Siyabonga ukuthi zalelwe indodana, sithakazelela usuku lokuzalwa kwenkosi uJesu lokho okwafakwayo ngembali yesiKristu. Siyabonga ukuthi ukubuya kwakhe ukuza kwakhe kwaba lokuphenduka kumbe ukuntshintsha phakathi kwezimpilo zabantu. Engikubonga kakhulu engikuthakazile kakhulu ukuthi uma uJesu ephakathi kwethu uzesazisa ukubana abanye abantu kumele ubabambe njani ngoba nxa ungumbusi ubabuse njani ngoba uletha uthando olujulileyo phakathi kwethu. Siyabonga ukuthi lusuku oluqakathekileyo kodwa udubo olukhona ukuthi akukhanyi ukuthi lusuku okumele abantu bathokoze ngoba izinto eziningi okumele abantu bathokoze ngazo ngosuku lwekhisimusi akula. Ikhisimusi eshiyeneyo lamanye amakhisimusi esake sawadlala. Kunzima, kunzimela umuntu wonke kodwa inkosi khona. Siyaqhubeka, inkosi khona. Ngiyabonga.
Kimi lapha umfundisi uMothi Baptist Church here in Bulawayo. Sifuna ukukhuthaza abantu ikakhulukazi lapha omthwakazi ukuthi kube lokuthula, abantu bazibambe, sijabule loba kungela ndleko yokuthi abantu bathole abakufunayo. Kanti ke siyaphila, sibonga uNkulunkulu ukuthi singabaphilileyo. Abantu bazibambe, bathokoze ngakho konke abangakwanisi ukuthi bakwenze, kodwa singabulalane emgwaqweni lalapha sinathela khona, lalapha singabe sikhona. Sikhumbule njalo ukuthi impilo zabantu ziqakathekile kakhulu. Yikho bantu benkosi, libe nekhisimusi enhle. UNkulunkulu alisize, uNkulunkulu athele umusa. Siyabonga.
Yebo yebo mthwakazi omuhle okhulumayo ngumike hobe ngithe ngithathe leli thuba ukunikhumbuza ukuthi namhla ngo 8 ntambama sabe silohlelo lwethu labasakhulayo uhlelo The Connection lapho sabe sikhangela indaba ezimqoka ezenzakala lonyaka esiphathelane labatsha. Sifisa ukuzwa kini balaleli bethu abathandekayo ukuthi umnyaka lo uhambe kahle na. Asihlangane nikhona kuhlelo The Connection ilami uMike Hobe ngo 8 p.m. Bye bye.
Lingakhohlwa ke ngo 8 lihlangane lo Mike Hobe ku The Connection. Ngakayi esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubulewe abantu abathathu ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalwe cacha edolobheni leTripoli kwele Libya. Akula qembu eselithe latsho ukuthi yilo elithiye leli bhomba. Ngothi ke iziphathamandla zawele Pakistan sikhuluma nje zilubhekise kwele China ukuyakhulumisana ngodaba lwezomvikela kulandela osekucabangwa ukwenziwa ngile Melika ukususa amasotsha alo emhlubuloni wase Middle East ikakhulu kwele Afghanistan. Umphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Joram Mkumbo uthi abantu abafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi yibo ababangela ukuthi kube lokusilela kwamafutha ezimoto awuhambisa. Lokhu kwenzakala iningi labantu lisithi alenelisanga ukwethekelela abangane lezihlobo ngaleli langa lekhisimusi kungenxa yokuswelakala kwepetulo kanye ledizili. Abanini bamabhasi bathi sebekhweze intengo yokugada ebhadalwa ngabantu nxa bewagada ngoba labo bathola ingcosana emagalajini bese bethenga amanye emkambo wensitha ngentengo ephezulu kakhulu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ukusukela ku-April this year Thina sasisebenzisa 1.9 million liters as a diesel a day. About 900,000 liters as a petrol. Okwakade sinkuluma lawe sokwajamba kwaya phezulu idiesel sesebenzisa 4.1 million liters a day, petrol 3.8 million liters a day. Okutsho ukuthi kona sokufuneka ukuthi uhulumende ayengezele imali. Manje imali into ehluphayo kwakatesi ukuthi kona i-forex asilayo. I-forex esizuzayo kwakatesi sisebenzisa ukuthenga imithi ezibhedlela, iwithi kuma-farmers abalimayo. Manje nxa sokubuya kupetrol thina sifuna ukuthi basinike kumbeni ngithi mina banike ama-oil companies imali efana le 35 million liters. Mina njengo-minister we-energy ngizama lami ukuthi ngibe lama-plans okuthi khona sibe lama-facilities singathi wona ama-long-term facilities. Nxa ngiyenza khonokho ngenzela ukuthi abantu bakhithi nxa sesisela i-forex babe bancedakalile ukuthi kuza kuba kule i-facility ezayo kuba incedisa. But into ehluphayo ukuthi khona i-fuel yethu lapha e-region esadikla yithi esichiphileyo okwenza ukuthi abantu abavela phandle kweZimbabwe babuya eZimbabwe beyithatha ifuel yethu baphumelayo phandle. Abanye abakhithi labo sebeyenza labo i-black market selling, yibo abathengisela abamabhasi amabhasi. Ubona labo sebekhweza ama-fees abo ngoba sebethenga ifuel yabo kumakorokhoza ngathi ku-black market. Ungangena eHarare ngoba uye ngaphi eZimbabwe uzathola ukuthi ungabona izimota ziselayinini ukhangele ukuthi e-service station kunama-jerrycan amangaki uzamangala ukuthi kanti ukuhamba njani. But kuphonga ukutshengisa nje ukuthi khona abantu abaningi sebenza i-business. Abemichova basachovi sebethenga i-business ifuel bethengisa. Abanye abalama-drums labo sebehlala lokho belanda khona ukuthi namhla ingaphi i-petrol kwi-service station bethenga i-petrol noma i-diesel bethengisa ku-black market besenza imali.
Abanye phela bathi ngabe amafutha la ezimota akhona ayinela ngabe akula muntu owathengisa kumkambo wensithi.
Ku-April lo-May sesebenzisa 1.9 million liters e-diesel. Okwakhathesi ngikhuluma lawo sesebenzisa 4.1 million liters. Kuhamba njani koko inesi mhlobane ezinjalo ngoba ungathi wena kumbenise kulezi moto eziningi ukuthi i-industry isivukile ijump yangukhona iphonge ukutshengisa ukuthi kule black market. We are now the cheapest petrol sellers in the region. So we're actually like supporting everybody. So we must change the petrol yet. You go abanye okwakathesi ungayakho kwamanye amagarage uzayithola ipetrol ikhona ngoba sebethengisa lama-US dollars okungavunyelwanga uhulumende. Ungabona laba abathengisa ngohulumende lama-US dollars ipetrol labo ihlala ikhona ngoba sebesenzisa iprize efanana leyaphandle. Into ekhona ukuthi khona thina sesithethe ibhondi yethu ukuthi akayila i-rate efanana le-US dollars. Yikho okuhluphayo kwakathesi. It's just because of the rating. Yinto ehluphayo kwakathesi eZimbabwe. But ukuthi petrol ikhona le-diesel ikhona yikho kunamalayini. One or two garages ungathola kungela line kungela fuel, but the third one there will be fuel, and that is normal. That is what has always been happening. But uzabona ukuthi ezinye izimoto uzibona ungazibona lapha egarajini le uhambe uyile kwiligarajini uzabathola lokho ekhona lokho belandisela ukuthi ipetrol ingaphi idiesel ingaphi bethenga befake emadramini. Mina nguminista mina umunye wakhuluma kimi engangazi wathi yena uyazi mina sengile 4 drums ekhaya. So lapha ngifuna ukuthi ngibe lesihlalo kona ngizaba le 1000 liters ngoba ngo-January petrol izakhwela kona ngizadengisa. So ngiyakutshela into engiyaziyo.
Umnyaka lo ozayo libona kusiba njani ngodaba lwamafutha ezimoto kuzaba lobubelo?
Ukubona kwami mina njengo-minister we-energy and power development ngizacela ukuthi uhulumende akuyenze yikuthi kona si-adjuste i-price yethu. Singaphonga uku-adjuste i-price yethu ngoba ukuthi sivumele abalamakhampani abo ukuthi bazithengele bona ipetroli yabo le-diesel phandle uzabona kuzalunga.
Umnumzana Joram Kumbo, mphathe ntambo kahulumende obona ngezamandla kagetsi.
Ikisimuti bimikile, ikisimuti bimikile. njengokwentokozo ethulwa ngumculi Paul Matabile kule ngoma bezithe kwaqa endaweni ezitshiyene izalwane zeZimbabwe ndawonye lozulu wakwele South Africa bethakazelela ikhisimusi abaphuzayo bebebunkunkuluza emabhawa ezinye imuli ziphume ziyachitha usuku lwazo eZuluk eJohannesburg. EZuluk ke bekule mvimbi entuthu kusosiwa inhlobonhlobo yonke yenyama, abanye bedlala ibhola kanti abanye begada izikepe zantolontolo ezihamba ngokubonda amanzi njengesithwala. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mqondisi Hlabangana odabuka esivomo enkayi yena ubeyidla kamnandi labangane eHillbrow.
Merry, 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 merry Christmas. Yawana se Josie, se pletine nje, sinabangane, sine ihlobo, sithuthi nje, sinabo bonke nje abantu nje kudala sabagcina abanye babuya koKapa, koDurban kanjalo. Siyajabula impela, sakumnandi ndazo.
Ngakulumhlangothi unkosazana Thalita Ncube yena uthi bekuyikhisimusi elichukela.
Sithi halala ngekhisimusi enhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu oligcinile. Ngizobingelela labangani bami abathunayomi endaweni yasesigodini. Uma elalele akhona ukungifonela.
Le yinto egcizelelwa ngumfundisi uMpumelelo Hlabangana yena othi babusiseke kakhulu.
Silana nathi siyazijabulela nabafowethu nabomakoti kumnandi kunjiana. Awu lelanga lihle libalele. Libingelela umama ekhaya enkayi. Kosinibusise. Amen.
Nkosazana Xolisa Thebe odabuka eTsholotsho laye ubesegigini eHillbrow beziqhunsa uluthuli.
Siyajabula kungukhisimusi. Ngidlulisa ukubulisa eNkulumane ku 2069.
Kati kuleli gigi njalo bekulonkosikazi Carola Incube yena obezikholisela amanzi amponjwana.
Siyalibingelela lonke thina sijabulile kuyikhisimusi. Sithi Merry Christmas. Yimukhere umzukulu wenu ubhizi nathi isimino sivela anti ikhisimusi. Ngiyaxolisa gogo.
Kunengike lamagigi ezalwane zeZimbabwe bekukhala ezibakhumbuza emuva ekhaya le. Kukoqela lale eka Solomon Skuza eyalubhedu ethi banolila. Ngimele studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Mhlapo.
Solomon Skuza silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje ngilifisela ikhisimusi elichukela igama lami nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.